Bengana masiba we
senziwe manje
ngilo baba mkhulu babelobola
usenziwe
manje ngalithola njani zulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembu sithemba uGibbs Dube ye lamhla ke silo mama usakhilele line uMadube sixoxa ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ke sikhangela ngomkhuhlano nalowo ohluphayo kakhulu ecoronavirus ukuthi kambe ezindlini lapha omama baba phethe njani abantwana. Siyawazi ula kudala phela omama yibo ababekhangela abantwana. Pho ke kwenzakala nezindlini ake sizwe ke kumadube ekhuluma ngodaba lolu. Madube ubona njani konke lokho?
Ngiyabingelela abalaleli. Umkhuhlane lo owe-corona lo ukhona njalo ukhanya uyabulala. Thina singomama sisezindlini labantwana. Akula lapho singaya khona. Akula lapho sibavumela bephuma besiyadlala khona. Silawo nje ezindlini. Ipolice ekhona igeza izandla. Lokuhlala into zibengaphumeli phandle, bengadlaleli phandle, bengayenzini. Umkhuhlane okhona sibili ukhanya usingenisa ezindlini singomama. Akula lokuthi uzaphumenga. So kumele sibe sezindlini labantwana size sizwe sokuthwaka usiko.
Kambe kuyanceda yini ukuthi abantwana libafuthe kumbe liba pozise kumbe lenze konke konoko ke kwakusenzakala kudala kwenzela ukuthi kunqabelwe phela umkhuhlane lo we-coronavirus loba nje ungelapheki.
Ukubafutha nokuba pozisa abasisasakwenza kudala kathesi ha usavamanga esikwenza kuphela ukuthi si make sure ukuthi they remain warm abangenwa umqando abahambi ngenyawo phansi abadlalisa amanzi aqandayo bagqoke izinto ezigudumalayo njalo besendlini bengaphumeli phandle emoyeni bengadlaleli emoyeni ngoba singathi siyabafutha abanye asisakwazi ukufutha singagcina sesitshisile abantwana ngokufutha abantu bakudala yibo ababekwazi ukuthi bafutha bafuthwa njani iningi yakhathesi hayi kufuthela isakwazi so simaintaina khona ukuthi badlalise amanzi aqandayo bangahambi ngenyawo phansi kuqanda bagqoke into ezigudumalayo
isikhathi sesidliwe ngumangoye sicela uphosele okugcina khonapho ke Madube
abahlala ezindlini khathesi sokhonapha ngibona bomthetho basendleleni abantu abafuna ukuhlala phansi sebeze bekhuzwa ngokuthi uzuze ukhuzwe ngemvubu ukuthi hambe ngene endlini uhlale phansi yiwo abantu abazamanethekisa umkhuhlane noma kuthiwa hhayi hlalani phansi hhayi abantu abafuna ukuhlala phansi
nginethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
begcina amasiko
wenu
owakusenziwe
manje
begcina amasiko
wenu
owakusenziwe
manje.